isendaba ku VOA Ndebele.
Ngayini bukanjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2020 uChris Gande. Indabeni zethu lamhlanje kubhubha owesithathu ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus eHarare. Sokuqhamuke umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yicoronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi yimalaria.
Lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongkwali ebuvuma khona ngale emasouth endaweni okuthiwa iGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinti esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria.
Inhlanganiso yeWorld Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange-$130 million eyokudingela abalambayo eZimbabwe.
Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ithukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulo wesilisa obehlala eHarare obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko lo othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu i-50 uke wavakatshela kwele Bhilitane ngenyanga edluleyo. Umuyi ubikwa eqale elezibonelo zomkhuhlane we-coronavirus ezinganeno, kodwa izolo impilakahle yakhe ibe sengozini wasiwa isibhedlela se-Wilkins eHarare lapho agule khona kakhulu waze wabhubha. Umuyi ubikwa ubevele elesifo esingaqanjwanga igama. Kunjalo nje kubikwa kubhubhe abantu abahlanu emzansi yeGwanda kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ngemva yokugula umkhuhlane ocatshangelwa ngabanye ukuthi yicoronavirus, kodwa abanye besithi imalaria. Sixoxe lo wake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba imalaria. Kodwa ke ngokwazi kwethu thina abanye lapho kuqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongkwali ebuvuma khona ngale emasouth endaweni okuthiwa iGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinti esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspraya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria. Okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa yi-corona virus okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane woqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esibona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, ngibona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminambili 58. Kungenzakala ke ukuthi ngxe abanye basagulela ezindlini bebengakafika emtholampilo, kodwa inani ebesilizule ilona lelo lokuthi ayi bakhona nyana nje besitsho lokuthi lapha lalaba khona ngale kubongkhwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzwa kwami ekugcineni bengamachumi amahlanu lesithobaminambili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba belegcikwane le-coronavirus na kumbe yiyo imalaria uqobo?
Nxa sisizwa kuthiwa bahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye okungayisikho lolo qhuqho. Isiphathamandla-ke zempilakahle zithi hayi laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho imalaria engathi ilesihlabo yebo kambe enxenye ungaba imalaria ebuya ngamandla kodwa ke hayi bathi bona imalaria sengithwe labona abaphathi bezempila kahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hayi lokho ke imalaria kayisiwo umkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu izitho njalo iziphatha amandla zempila kahle ngoba nabakhona sibulasa beke balatshwa abagulayo siyakubona lapha siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hayi bakhona sibili abantu abagulayo kodwa owathi eziziphatha amandla zithi malaria.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le eGwanda. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association ithi izifundo eziqhuba nge-WhatsApp ziqhubeka kuhle elizweni lonke jikelele lanxa kulengxaki yokuthi abanye abafundi abafinyeleli lolu hlelo ngenxa yokuswela imali yokuthenga okusetshenziswa kulinkundla idatha ngesilungu kukanti lamagagasi e-network ayasilela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesiphathamandla salenhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Kulama subject athize esiwa offer owakhathesi sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, le maths, sile economics, iphile PE. Ikati ke kusaswele ukuthi sengezelele amanye ama-subject nxa silokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo eyingezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngaleso sikhathi ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo futhekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazibasalele emuva ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana yinto ezibuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini so abantwana akumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisa ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations zabo ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamaningi.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihluleka ukuthi bathenge idatha ukuthi baxhumane lathi kulolu hlelo but kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo hhayi luhlelo lubancedisayo enye njalo inkinga nyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage so lokhu kubangela ukuthi abantwana behluleke ukuthi loba belesifiso sokuthi baxhumane lathi ngenxa yokuthi kabala network bese kusuba nzima ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisi ukufinyelela ama-WhatsApp ke?
Abangenelisiwo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini so abafundayo bonabo kuphela abalemafoni abanamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp laba abalamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumbe abangenelisi ukuxhumana lathi hhayi kulusizo olukhulu kakhulu silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabenefitha ngaleyi program kodwa ngenxa ye-lockdown ngoba uhulumende ulesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke lathi njengababalisi silesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke.
Yibaphi elibafundisayo ngabasemaphandleni kuphela?
Kuhlelo lusifundisa wonke abantwana asikhethi whether ngoyemaphandleni kumbe ngoyemadolobheni kumbe ngowangaphi. Amalgamated Rural Teachers Union ikhangela wonke umntwana jikelele okhona phala eZimbabwe ofisa ukuthi ake efunda ngesikhathi leso esinzima eselockdown.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program izolo yethule isicelo semali engange US$130 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla ngesiphangiphangi. IWFP ithi inani labantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo elizweni selufike ku-4.3 million. Ngasikhathi sinye nyaka enye lihlanganiso ithi inani labantu abadinga uncedo bebengu 3.8 million. Lihlanganiso ithi abazadinga usizo lokudla elizweni lonyaka lokhe befika phose izigidi ezisithiyagalombili i-17.7 million. I-WFP ithi umkhuhlane we-coronavirus usudale ukuthi indlala ihlasele ngamandla ilizwe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Dlelancube.
Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuyokuwona lo umnyaka esiphuma kuwo lawo nalo esingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosizi abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlawumbe ngo-2008. Phakathi kobunzima obukhulu isizwe siphakathi kobunzima indlala ibophile. Ngakho kokwenziwa i-World Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumeni weZimbabwe ngeke asabondla abantu kalamandla, kalamali, kalalutho, kalacebo ngaphandle kokuthi akhangeze izandla aphiwe akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni lasemadolobheni nxa uqathanisa ungathi kukhona lapho kungconywana yini kumbe kuyazifananela nje?
Awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni labasemakhaya. Indlala lonyaka ibophe edolobheni ibophe amakhaya. Kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphu iswelakala okungakanani lapha ukudla lokhena kuswelakala okungakanani. Kodwa into engifisa ukuthi ngikhulume ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya yikuthi bantu ukudla sompuphu, ukudla kasompuphu, impuphu iyodwa kayisiyokudla, kudingakala izinto eziphelekezela impuphu. Nxa sikhuluma ngokudla sesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje esitsho umumbu. Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakula kudla. Nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla. Nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela. Ngakho ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.
Umnumzana Effie Dlelancube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngele ziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhe kweleBhilitane kuyona le iviki zibulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Paul Matewele obefundisa oba odokotela edolobheni le-London lonkosazana Thandi Mathothobela babhubhe ngolwesibili osukwenze inani labadabuka eZimbabwe ababulewe yi-COVID-19 kwele Bhilitane bebebane. Iphephandaba leNews Day lithi umphathi ntambo wezembiko kwele South Africa unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams usebanjwe ngamandla ukuthi ayekukhefu ngoba ubonakale evakatshele waxotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli wezemfundo ephakemeyo umnumzana Mduduzi Manana lanxa kule migoqo yokuthi kungaphunywa ezindlini kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje balaleli sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumela yona ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318.
Balaleli ngiyalibingelela ngalesi sikhathi igama lami Kosikhona Khuphe. Hayi ngiyazi umnangagwaje sethu umdalalo vele lawo lenkani galaleli kambe nxa umuntu ebhubhe ngole ngomgqibelo kuze kufike isikhathi sanamhla khona kumemezwa ukuthi ugogo lo ubulwe yi-coronavirus anjabo nti izamemevelisize isimemethekile eZimbabwe vele izafika langaphandle khonapha emakhaya hayi abantu bedrobheni sebephele vele sebesevalweni zibili okunzima sukuthi umnangagwa vele utshengise umdalo vele funa abantu baphele hayi hayi engenziso nxa ukuthi kagwanise nakaphume kungena abanye abantu.
Mina ngingajabula kakhulu uma ngezothiwa ilizwe lalithi nelaselilelayo imali ekhona ukuthenga kuwo wonke amazwe nathi kwenze ukuthi sithuke kwazi ukuyakudla ubusha belizwe lethu sikhathile lokho esibhizi sithuka ngaphandle lapha sibizwa ngezinja nangamakwerekwere sicela ukuthi besitshele ukuthi imali yethu bayifaka nini imali sicela sibuzele ukuthi imali ebakhona nini elizweni lakithi. Sanibonani Studio 7 mina ngobusane wasikwanda ngilapha nje eGoli ngiyocela ukubuza nje ukuthi kanti yethu imali yobuya nini eZimbabwe nje ukuthi lisibuzele ukuthi izwe lethu lizawalini le mali sesikhathi lathi lokhu esibhizihlile lapha eGoli la.
Sanibonani wayeStudio 7 hayi thina siyaphila ngikhuluma ngisegogwe ngumama into esizwisa ubuhlungu ngomkhuhlane lo siyawuzwa shuwa ukhulunywa emarediyeni ukuthi-ke sibone abe health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani asibaboni okutsho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga iradio kathesi amaradio asela mabhathu ukuthi ulaleli nxa ungalalelanga iradio yakulalisa esiluzwayo bayithihloo zami abazama abe-health bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi ukwenzela ukuthi lathi senze khonokho esiyabe sikutshelwa nxa kungazaba bekhona eduze akutsho ukuthi siyafa thina siyafa shuwa iqiniso elipheleleyo ngoba kasiboni lutho ngitsho ngitsho lokuthi ngababuya basitshela ukuthi senzenjani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho okuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga ngicela ukuthi kona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruzeba lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyabingelela nami emsakazweni okhulumayo uJustin Abamzelangathi. Nami ngiyawufaka umbono basakazi bakithi ukuthi ngoba siyabona uhulumeni wakithi uyazama ukuthi ancedise umphakathi ngokuwubonisa ukuthi awuhlale emakhaya ungaphumi phandle ungahambahamba indawo yonke, kodwa-ke kuba nzima kakhulu ukuthi uhlale ekhaya ube ungenakho kuhle ngoba okwenzekayo kumanje bekuvalwe amabhenki. Yebo, sesibonga-ke khona ngoba nakho sekuvule sokuthi amabhenki bekwazi abantu behambe bethatha imali zabo nabathengi beka imali bekwazi ukuhamba beyithatha futhi ngoba leso simo leso sizinzima kakhulu ukuthi sizophila kanjani kumbe abantu bazophila kanjani ngoba awukwazi ukuphila ungenayo imali yokuthi uyothenga ukudla. Kuba nzima kakhulu, so siyabonga kakhulu uhulumeni mangabe sithethe isinyathelo sokuthi akavumeleke abantu behambe bothatha izimali zabo bekwazi ukuthenga okuthengekayo. Bese ngiphawula futhi nakulokhu ukuthi amaphoyisa engahlukumeza abantu ngale ndlela esesiyizwa kumbe sesiyizwa esikhulunywa ngumuntu ongumama noma ngethu udadewethu okhala ngokuthi bekuyathengela umama amaphilisi wazithola sevalekile kakhulu khonokhana kuyabe sekusihlukumeza njengomphathi ngoba sibhekele ukuthi wena amaphoyisa njengao njengabaphathi bethu bebe yibo abasivikelayo noma bebe yibo abasisekelayo kodwa uma sebesihlukuluza futhi noma sebesihlukumeza ekubeni sivele sihlukumezekile kakusinto i-right lokhuyana abasakazi bakithi ngoba umuntu uma ngabe chaza eyiphethe ngeproof ukuthi nakho ngibuya endaweni yokuthi ene into eserious akusiki ukuthi umuntu ubehamba mhlawumbe ezihambahambela nje uyathengela umuntu ogulayo imedicine yakhe ukuthi ekwazi ukuphila so siphi isidingo sokuthi evalele ngoba phela sivimba abantu ukuthi bengahamba emgwaqweni sivalekele ukuthi bengafi abantu ngekholona mase sivimba umuntu ephethe imedicine yomuntu ogulayo sithi akafelwa muntu manje isidingo sokuthi sivimba umuntu esiphi angusekeli lokhu nabasakazi bakithi
sabonani kustudio 7 okhulumayo ngoLoyd Masuku ngisuka enkali kodwa manje ngisegoli lami ngibeka umbono wami ukuthi please abantu abazama ukulalela sihlale ezindlini ngoba i-corona iyabulala lathi sinje lapha egoli sihlezi ezindlini i-corona iyabulala please sihlale zizama ukuhlala ezindlini kodwa ekunzisa ubuhlungu ukuthi amapholisa athaya abantu akuthaywa abantu kuliwa le corona abayekele ukuthaya abantu amapholisa sibhekane lesifo lesi esikhona beyekele ukuthaya abantu amapholisa ayenze umsebenzi wayo engathayi bantu sibhekane lesifo lesi kuphela abantu behlala ezindlini zakithi beyiqoqe abantu ngoba isifo lesi siyabulala njengoba sesiqalile ukungena so sesingenile abantu abazama ukuzinandlelela gezi izandla ngiyabona
salibonani zihlobo zikathixo indawo ezithiyethiyeneyo manje ezomhlaba egameni elihle lenkosi yethu ujesu ke izihlobo zikathixo ngiyikhulekile ekukhulekeni kwami ngikhathazeke kakhulu labantu abasendaweni yase-south africa laba bantu abasendaweni yase-south africa ngibone kuvuka umsindo kakhulu but ingani umsindo lo ngowabantu bamazwe ebizweni lenkosi yethu ujesu kristu ngemva manje kokuphela kwalo mkhuhlane sibone kuvuka umsindo omkhulu kakhulu but ungani abantu bamazwe abasafunakala ukuthi alibana ngabo abakhona but endaweni South Africa. Sikhulekile sakhathazeka emoyeni. Umoya kaNkuluNkulu wasuchaza ukuthi abazane kabakhuleke ngokulamandla. But bekhulekela isimo sokuthi abantu bengafa but bebulawa but kusendaweni yase South Africa njengalokho kuvamile. Abathi xenophobia. Sikhulekile sabona xenophobia iqala phansi endaweni yase South Africa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akuvinje lolulaka but olulethwa nguSathane but ukuthi uSathane manje uyafisa ukuthi alibana ngakho igazi liyachitheka, igazi liyachitheka. Ngikhulekile ngabona manje umuntu wesifazane zane adinga qhokile ngaphezulu but ngakuzwa umoya umoya wathi satanism ehlanyelwe endaweni yase South Africa kakukhuleke kulamandla kukhuzwa lumoya but umoya wesatanism ozayenza ukuthi abantu beAfrika bengaboni ngasolini abantu beAfrika but babeqalisa ukusolana manje ngenxa yokuswela kwabo ebizweni lenkosi yethu Jesu kwasokuthi akukhuleke kulamandla but kuvinjwa lento but ngilethula abantu ukuthi abazile ukudla insuku zisiba zintathu but bekhulekela isimo se-xenophobia engaqala phansi eSouth Africa ngemva kokuphela kwalomkhuhlane sifuna abantu beyethukile kuphela umkhuhlane but ngasembona sokuthiwa abantu bamazwe abaphuma endaweni e-South Africa but ekuphumeni kwabo bazaphuma ngomsindo kuza kuba nomsindo omkhulu umsindo lo uza kuba khona ube mkhulu but uduma indawo yonke izwe lonke le-South Africa but kubulawa abantu abasuka endaweni zase-Zambia kubulawa abantu abasuka elizweni le-Zimbabwe kubulawa abantu abasuka e-Mozambique kubulawa bonke abantu abasuka e-Malawi but ngizwile manje kuthiwa intando ye-Satanism efuna ukugina igazi ngabomo phakathi kwendawo yase-South Africa kulo moya we-satanism ongenileyo ufuna ukuthi alibana nga uyangenisa ukuthi kube kuchitha igazi ungahlalahlala isikhathi kuchitha igazi basho kuthiwa kuyakhulekwa lokhu abantu bezile ukudla 3 days but bekukhulekela lokhu ngingakuthi le nto le iyafika ngizwile kuzwakele manje kusiba lomdumo omkhulu but umdumo lo ma uzwakele ngezwa yazi kuvela abantu but bephethe izingamo abanye bephethe imbhobho but abanye bedubula but kungabanye abantu bomthetho but abanye kungani ngamasosha but engagqokile impahla zobusosha bengagqokile impahla zamapholisa but kuyikwenza kwabantu abagangileyo but ebizweni lenkosi yethu ujesu kwasho ukuthi akukhulekwe kuzile ukudla izinsuku zisiba zintathu
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani eyiyo enkulu endizamtshina kuzwekazi le-Africa i-Ethiopian Airlines ibikwa ilahlekelwe yimali edlula ingxenye yebhiliyoni lamadola kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. kodwa linkampani ithi ilethemba lokuthi ayisoze ingene engozini yokuswela imali ngoba isithuthukisa ingxenye yayo yokuthwala impahla njengendlela yokuthola inzuzo. Ilizwe le South Sudan lele Malawi asibike imfa yabantu bakuqala ababulewe ligcikwane le coronavirus kulawo mazwe. Kesikhangele esivela kwele Melika. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili kwele Melika ngesikhathi ingcwethi zisithi umkhuhlane lo usufika lapho osuzaqala ukwehla khona. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi inani labensundu abahlaselwa yilo mkhuhlane lilokhu liqansa lisiya phezulu. Usibalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Mario Cuomo uthi inani lababulawa ngumkhuhlane lo liyaqansa kodwa abathelelwa igcikwane lecoronavirus liyehla. One Steven ethi Ghetto Pain. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Sokuqhamuka emkhuhlane ucatshangelwa ukuthi ungaba yi-coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi imalaria. inhlanganiso ye World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange $130 million yokudingela abalambayo ukudla eZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.